sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 7 kuNtulikazi 2024 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa ancitshe inhlanganiso ye Citizens Movement imvumo yokutshengisela isola ukubotshwa komholi welinye lamacele e TRC. Umnumzana Jameson Timba labanye bakhe, kodwa linhlanganiso ithi izaqhubeka ngohlelo lwayo. Umnumzana Nelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilithane omutsha ngemva kokunqoba kukhetho, esithi uloyisa ukuba iBhilithane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe. Ele Angola yilo elithethe inkezo yeCOSAFA ngemva kokubhaxabula ele Namibia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye Citizens Movement yona esekela icele le TRC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba vathi lanxa bencitshwe imvumo ngamapolisa bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela isitaladeni zeKaroi ngolwesibili besola ukubotshwa kukaTimba labanye bakhe abangamashumi phose ayisishiyangalombili 78. Abantu laba sebelamaviki amathathu bevalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa bebuthene endlini kaTimba mhlaka 16 ngenyanga edluleyo bethakazelela usuku lweDay of the African Child. Amapolisa athi babeqoqa udlakela, kodwa bayakulandula lokho besithi babenanza usuku lolu ngokuthula futhi kungela sidingo sokungenela kwamapolisa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithane eziphansi kwenhlanganiso ye-Action for Southern Africa lazo ziqoqa ukutshengisela kulelo lizwe zisithi uTimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Sixoxele sikhulumeli se-TRC ekhokhelwa nguTimba umnumzana Promise Mkhwanazi, yena othi amapolisa ephula amalungelo abantu ngokubalisa ukuthi batshengisele ngokuthula.
Thina sithi thina hayi, usekelo somthetho iconstitution yeZimbabwe ivumele uZulu jikelele ama-citizen ukuthi atshengisele xa enokukhonona abangaba lakho ekuthikeyo, ezigoqela indaba zokubotshwa kwabantu ababesenza ama-programs abo ngokuthula.
Sizwa abanye abebandla lenu besithi ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa amapolisa elivimbile. Yebo kunjalo.
Uhlelo lokutshengisela sohlelo lwebandla, akula muntu odesignated ukuthi abizele abantu batshengisele. Uloba ngubani ulelungelo lokutshengisela ngaphansi komthetho welizwe weconstitution yeZimbabwe? Ethi uZulu uyakhuthazwa ke ukuthi a-insiste lokuqina ekhuluma ngesidaba lokuthi amalungelo abantu asesisekelweni somthetho kufuze ahlonitshwe. Xa abantu bevunyelwa ngomthetho welizwe ukuthi batshengisele, kufuze kuhlonitshwe konoko okusemthethweni, banikwe leyo mvumo yokutshengisela izikhalazo zababe lazo.
UbabuTimba labanye bakhe babotshwa bebuthene kungeladlakela olwenzakalayo, kodwa sizwa uMongameli Mnangagwa uhlala ekhuluma kulezi nsuku esethusela esithi kulabantu abahlose ukubangela udlakela ikakhulu ngesikhathi somhlangano weSADC. Njalo kukhanya utsho abebandla lenu kumbe abebandla lenu bengaba yingxenye yabantu laba bakhulunywa nguMnangagwa. Ungathini ngalokho?
asibo bantu bebandla lethu ibandla lethu lizithulile thina sakhuluma kuphela sathi hayi ukhetho lihambeka la uhambanga kahle okwenziwe ayisikho ubaba mnanga akakamelanga bese sihlalweni isadaka akamelanga ibuye lapha eZimbabwe izonika umnanga akho ukuba umgcini usihlalo wesadaka ingobe isise uzulu waseZimbabwe jikelele ukuthi baye batshengisele ukukhulana kwabo kade ngabe bekhulana ngale ndaba akula muntu olelungelo lokwethusela omunye umuntu ngoba akula muntu owethe icala konke okwenziwayo kwenziwa kugceke kusenziwa njalo kulungiselwa okubhalwe esisekelweni somthetho ese-constitution yeZimbabwe.
Isimo samalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi simi njani ngoba umongameli Mnangagwa uthi kanye lapho eZANU-PF bathi amalungelo bayawananza kakhulu bayawahlonipha ukwedlula uhulumende kaMgabe.
Balamaga akuna amalungelo abawananzayo ikubona obaba uThimba labanye besentulungeni bengenacala abalethayo bengenadlakela abalwenzayo babezibuthanele ke benanzelela ilanga elikhulu iDay of the African Child ngokuthula ine-private place endlini kababa uThimba bengadisturbi umuntu bengekho endaweni yomuntu amapolisa yiwangena emzini kababa uThimba abo pha abantu abafalele entulungeni abalalungelo lebheyili abalalungelo lokuya emakhothi ngalokho akulalungelo ehlonitshwayo eZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli secele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba. Uthimba labanye bakhe bazamiswa njalo enkantolo kamantshingo lwesibili. Umkhokheli wamapholisa eHurungwe obhale incwadi yokwala ukuvumela ukutshengisela kwe-Citizens Movement uChief Superintendent Karuru lesikhulumeli samapholisa elizweni lonke jikelele uCommissioner Paul Nyathi abadobhanga incingo zabo. Owayengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-CCC njalo oqoqa ukusungula ibandla elitsha umnumzana Nelson Jamisa namuhla wenzele amhlophe umholi kahulumende wakwelebhilithane omutsha umnumzana Kestama ngokunqoba kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo esithi uloyisa ukuba ibhilithane iqinise ubudlelwano bayo leZimbabwe yona anti ilohulumende ongamukelwa ngamanye amazwe ngenxa yokhetho olungahanjiswa kuhle. Eloba enkundleni ye-X uChamisa uthe njalo eleZimbabwe lithwele nzima ngombuso omubi kanye lenkohlakalo. USTAMA owebandla leLabour ungene embusweni ngemva kokunqoba obe inhloko kahulumende uRishi Sunak lebandla lakhe lama-Conservatives. Ibandla leli bese libuse okweminyaka elithumi lane 14 years ilandelana kuyilo elihlala linqoba kukhetho. Okwamanje ke singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube, namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. UNtando ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu esePlumtree eMathabeleland South.
Ngijabulile njalo ngiyathokoza kakhulu ukuthi lami ngibe yingxenye yalaba abakhethiweyo lonyaka kuba kuMandela Washington Fellowship ngoba ungananzelela competition yangkhona hayi inzima sibili ama applications abe maningi njalo ukuthi uzofinyelele kulithuba elihle ngoba ngikhangelele ukufunda kabanzi ngalokhu engikwenzayo emsebenzini ukuze lami ngithole njalo amanye ama leadership skills azangincedisa ukuthi ngisebenze kahle ngithuthukise isigaba sami leZimbabwe yonke.
Yiziphi ezinye zezinto ozikhangeleleyo ukuthi ube usuzitholile ngesikhathi liqeda i-fellowship le?
Ngifisa ukuthi ma i-6 weeks ze-Mandela Washington Fellowship seziphelile, ngibe sengikwanise ukuthi ngibe sengithole ulwazi lonke olwaneleyo olokuthi lami ngikwanise ukuthi ngibe ngumholi omncane ongcono, ngoba ngibuye lapha ngilama-skills ami engilawo, kodwa njengoba abadala besitsho bethu kufunda kuphele, ngikhangelele ukuthi ngifunde kabazi ukuthi ngiyenze njani ngcono umsebenzi wami.
Sesikhangela umsebenzi owenzayo eZimbabwe okwenze wathola leli thuba elokuphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Wenza umsebenzi bani njalo uphathisa njani uZulu?
Mina ngiwuntanga oyenza into ezimbili. Ngiyenza owe good governance le human rights lapho esifundisa ontanga nge-constitution yeZimbabwe, ukwenzela ukuthi bebewazi amalungelo abo nokuqakatheka kwawo. Siphinde njalo sibafundise abontanga ngokuthi kumele bethathe manyathelo bani ukuze bekwanise ukuthi bekhulume ne-local governance yabo. Kungoba ungananzelela ontanga isikhathi esiningi baya bengakwazi ukuthi kumele ngithathe nyathelo bani ma ngivelelwe ngenye into. So thina esikwenzayo yikubafundisa ukuthi ma kulento enje kumele uhambe lapha lalapha. Okunye njalo ngiyenza i-advocacy for sexual reproductive health rights. Lapha sifundisa ama-adolescent girls and young women on how they can prevent themselves from getting HIV and AIDS, ngokuthi bengasebenzisa njani kumbe bengathola njani ama-PrEP methods lawa akhona eZimbabwe. Ngoba ungananzelela besile oral PrEP isikhathi sonke, kodwa sokule dapivirine ring le-injection esifisa ukuthi ngabe abontanga yindlela abasebenzisayo ukuze benqabele ukuthola igciwane le-HIV and AIDS.
Ukhula nje ukukhangelela ukuthi uzafika kuleli izinga lempumelelo osofike kilo, njalo yiwaphi amazwi ongatshiyela abatsha?
Ngikhula bengivele ngilokunye engangufisa kusekhanda. Ngithe ngiqeda isikolo ngazenzela i-human resources management, njalo bengingazi ukuthi ngingazithola ngilapha ngalowo mnyaka. Kungoba ngithe ngiqeda isikolo ngabona ukuthi amathuba omsebenzi mancane, ngase ngiqalisa ngokuvolontiya. So ngithethe isikhathi eside ngizivolontiyela, ngisebenza lapha lalapha ngincedisa nje lapho kufunakala khona umuntu okuncedisa. Lokhu kuba lithuba elihle ngoba kuyafundisa njalo kuyagruma ontanga kakhulu, njalo kuyakukhipha entweni eziningi. Akulanto eziningi ezingakuthola ma kuwukuthi utshona ubhizi. Kathesi masikhangele sikhangele izinto zabo drug abuse lani, kuyakukhipha entweni zonke leziyana ma uhlala ubhizi uthola into yokuyenza. Engingakwa-advisor yukuthi ontanga, lonke utshintsho liqala kithi, yonke into iqala ngawe, iqala ngami. Ma ubona i-problem e-communityni yakho, kumele kube nguwe osukumela phezulu uncedise kumbe uyenze. Ngikhula bengingakhangelelanga ukuthi ngifike lapha, kodwa ngibonga ukuba ngilitholile leli thuba.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika okwamaviki ambalwa. Asihlangane nini esikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Tabo Kajahagulu. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs wakudube usiphatheleni kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina amasiko wethu, owenze usenziwe manje. Sigcina amasiko wethu, sigcina amasiko wethu.
Siyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yimuthembo sithembayo uGibbs Dube ngilapha eWashington DC. Namhlanje ke silomama esixoxa laye, ake sizwe ukuthi ngubani lomama.
Mina nguThandiwe Mahleka, ngithanda ukuzithi intombi yaondlovu isiqamu lamayezetha komthombeni. Ngisuka ke elowagwelu kuchifu kuso kwala sisenoti enoti sangana.
Yes, siyabona ukuthi wena uphila kwendulo akusitshela ukuthi wenzani emaphandleni khonapho njalo ukubani khonapho indawo yangkhona ngiyangkhaya kumbe ngiyakho
ya lapha engikhona usekhaya ubaba wami uMahleka so uMahleka isene nami kodwa singabokondlovu umama ngumadube so ke lapha kusekhaya ukuthi lapha engikhulele khona kodwa mina ngizalele ugogwe Denisa sesithuthake sibuya lapha esikhona kathesi kusabhokusweswe osogwala uchifu wethu ngihlala labazali bami.
Yes, siyabona uphilo kwendulo akusitshele ukuthi usebenzisa ubulongwe liyagudula ngabo into ezinjalo akusitshele impilo yemaphandleni khona futhi nje.
Hayi, ngapha siziphilela kuhle nje so umoya kakhulu impilo esiyiphila nje everyday ila nje problem layo ngiziphilela nje kamnandi kanjalo.
Uyakusenzani khonapho ke emthonjeni uthwala ngenkonxa ngekanda akusitshele ngesintu khonapho osenzayo khonapho.
Ya lapha yikukhula esikwenzileyo njengomntwana oyinkazana ngiyavuka ekuseni ngithanyela iguma lami ngivasa umlilo abazali bami lapha abazavuka khona yabe sengiqedile ukwenza konke lokho sezaka amanzi awethiye lapha
uyakwazi ukugudula ngodaka kumulo
sidi kakhulu ngiyachaya izilo kulongwe sididi ye
akubatshela abantu phela abakwazi abaningi ukuthi khonokho vele kwakusetshenziselwa kudala
sensasivele sikwenza kudala ikhosikwenza kathesi so khonapha ngifuthaicole njami yokudala icole ngodaka so ngizacola-ke ngaqeda ucola sengifaka amagrini kathi kodwa athatha kula magrini ngoba kuyathisa so ngiyalungisa amableki
amableki wona lawo kuyini
ngathatha amahlanga akho lana womuntu suwathisa engakathi ukuthi ebe ngumlotha suthatha amanzi suthela okay black kanjalo emnyama suthela amanzi ungathela amanzi uthatha lawana amahlanga lawa siwafaka ke emgqonyeni wakho eziko ungafaka eziko siwabuchuza abe yimpuphu engaba yimpuphu sayele laxwade ngaxwade ngaxwade sifaka ke siphehla ngani ukuphehla amahewo ye siphehla engajiya lokho ngani uyakuthanda engabi liporridge bolithi kodwa ejiye nje then engaphola suhamba-ke siyafaka izinyawo
uyabe usenzani ngakho khonokho uyakugudula ngakho
iyabithiwa i-black polish le siyakugudula ngayo ngoba thina phila silasabasabiki so siyasebenzisa udaka so kabamnyama kube kuhle nje ucabanga ukuthi umuntu ufake ipolishi la kathi hhayi sifake amablaki lokhu yikho esivele sikhulu esikwenza ekhaya.
Ye lo-ke nguthandiwe Mahleka uzibiza ngokuthi ngu-the YouTuber uyangena ku-YouTube so ku-YouTube vele ungena nsuku zonke
ye ku-YouTube angeni nsuku zonke la malanga ngiyakwanisa nje ukufaka ngipicture kodwa ngiposta kathathu ngeviki Monday Wednesday le-Friday ngikhonapho ngiposta khona amavidiyo ami amade okwama-15 minutes kumbe 20 minutes kumbe 25
ye akutshela abantu ukuthi bakuthola njani nxa bekudinga
so laba abafuna ukundinga ku-YouTube nguthandiwe Mahleka ku-Facebook nguthandiwe Mahleka page ku-Instagram nguthandiwe Mahleka njalo laku-TikTok nguthandiwe Mahleka.
Siyabonga kakhulu ungadinga kusasa.
Hayi ngiyini embongayo.
Hayi ke namhlanje ma lapha kusigaba zamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Bini lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube lilani.
Abadala
abathanda
kwathini
bayawutshela bathi salulande
salulandela
iwona umsizi.
Thembo Sithembayo uGibbs wako Dube siyabonga le iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi uSenisipanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga ukuba litholile ithuba lokulalela njalo lokuba ingxenye yenkonzo yanamhlanje. Inkosi libusise kakhulu. Ngifuna ukuba namhlanje kuliviki sikhangele nini udaba lokubonga. Baningi abantu bokuthi nje empilweni utshone khonona ngayo yonke into, akulanto umuntu ayibongayo. Ungaze umenzeleni, ungaze kwenzakaleni empilweni yakhe, utshona ngaso sonke isikhathi ekhonona. Ngakho ke bemfuna sibale kwabaseKolosi ichapter ka-3 iverse ka-15 ukuthula kukaKristu kakubuse ezinhlizweni zenu ngoba njengezitho zomzimba munye labizelwa ukuthula njalo bongani. ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo lapho lifundisana njalo liselulekana ngenhlakanipho yonke ngamahubo amaculo kanye nezingoma zakomoya lihlabelele lilokubonga uNkulunkulu ezinhlizweni zenu njalo kukho konke likwenzayo ngelizwi loba ngesenzo konke kwenzeni ngebizo lenkosi uJesu libonge uNkulunkulu uyise ngaye. Ngakho siyananzelela ukuba uPawulu lapha mbalile amavesi amathathu uPawulu wonke lawa mavesi ucina ngokuthi bongani uNkulunkulu ngabe kumbe lenzani kumbe likwenza likhuluma kumbe likwenza ngezandla kumbe kwenzakalani kumbe liyakhonza kumbe lisemsebenzini uPawulu uthi yena ngakho konke bongani uNkulunkulu. Uyachasisa yena ukuba nxa siphila thina impilo yokubonga ngaso sonke isikhathi ukuthula kwaKristu kuyabe kubusa phakathi kuyabusa phakathi kwethu njalo uyachasisa ukuba yena uKristu nxa simbeke enhlizweni zethu kungabe kuyikuyini okuyabe kwenzakale kithi okungasenza ukuba sisale sikhonona kodwa yena uPawulu uthi buyani ngokubonga. Kuthi ukuthi isikhathi esiningi into eyenza ukuthi umuntu angaboni abe nokukhonona uyabe engamboni uNkulunkulu kumbe ngithi uyabe engaboni isandla sikaNkulunkulu kuyo yonke into. Nxa sikwazi ukuba uNkulunkulu kala kuthi kumbe ungaphakathi kwesimo sokuthi ulwandle luyabe ludikinisa isikepe lapho phakathi kwaso kunzima kungani kawusoze uphume phakathi kwalowo mumo kodwa nxa ubonga wena uyabe usithi uNkulunkulu ngiyakwazi ukuba uphakathi kwesimo lesi engiso. Ngacabanga abafundi bakaJesu sebephakathi kwebholoho lapho elali phakathi kwesikepe okwakunzima khona kunzima kuchaya amanzi ulwandle lubuya ngolaka becabanga ukuthi abasoze baphume bayo bubhabafele khonapho kodwa ngenxa yokuthi uJesu wayekhona waletha ukuthula. Ngiyakhumbula njalo lezi yazinsizwa ayezaphoselwa yinkosi phakathi kwezilwane oDaniel bavuke ekuseni izilwane lokhu zingabadlanga abanye baphosele emlilweni phakathi kwelangabi bathi bephakathi kwalo babonakala indoda yesine ihamba phakathi baphuma bengazange batshe loba kumbe kulani kwabomba isigqoko kumbe okunye okwakubamba umlilo baziphumela nje lokhu benjalo kutshengisela ukuthi babebonga bona bephakathi kwaleso simo phakathi komlilo kodwa bebonga uJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu kuba ngiphakathi komlilo kodwa lokhu ngiphila. Ngiyabonga uNkulunkulu kuba ngixotshiwe emsebenzini kodwa ngiyaphila njalo lokhu ngikwazi wena. Ngiyakwazi ukuthi abanye uyabe uphakathi komumo ukuthi lo muzi uyabe usudilikile kodwa ungabonga uNkulunkulu uye esigabeni sokuthi umbonge umekelele uNkulunkulu akulungisele izinto zakho. Siyabonga sithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyakhumbula namhlanje ukusihle ukuthi kumele sikubonge ngaso sonke isikhathi. Siyabonga Baba ngempilo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ofike phakathi kwesigaba sokungakuboni. Ngegama likaJesu, amen.
Sibonge umfundisi uSeni Sibanda ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Thiyani indlebe ngeviki ezayo. Kwezemidlalo ele Angola liphakamise inkezo yomdlalo wenguqu eCOSAFA Cup namuhla ngemva kokubhaxabula ele Namibia nge 5-0. IZimbabwe yona iphume kulomncintiswano ngeviki edluleyo ngemva kokunqotshwa yiKenya. Kusenjalo oqhuba inhlelo zokuqeqesha abasakhulayo kwezenguqu uChamnora Maphosa uthi labo asebedlala kuzinga laphezulu kumele baphathise amaqembu amancane lapho abaqala khona ukudlala ukuze lawo maqembu athuthuke. Kubika uJoseph Njanji.
Maphosa uleminyaka edlula amachumi amabili esungule iqembu leTigers lona eliqale lisaziwa ngegama elithi Makokoba City Warriors. Sekunabadlali abaningi abasuke kuqembu leli baya kumaqembu amakhulu. Ngokunjalo uMaphosa uthi iTigers idinga usizo lwemali lokunye okuthiyeneyo ukuze iqhubeke ikhiqize abadlali abalohlonzi njalo ingatshabalali.
Kumbeni laba bebedlala kuPremier bangasincedisa labo kumbeni. Kumbeni amatimu babethatha abantwana be sabezithi basincedise. Njengoba bekwazi ukuthi kona bona bayacupha lapha kithi la angake ngasula ukuthi why bengakwenzi because umkhono wemoya elihle lawonzima futhi babona abanye bakhe basiphathisela babadonata besiphathisa bebezinika abantwana esikipa zokutrainisa asibona ukuthi akuright sikipa abantwana kuzidakamizo ezize kunathi utshwala amantshengu laba lani lani.
UMaphosa uphe umzekeliso wabadlali abaludumo abakhulele ezandleni zakhe kuqembu leTigers.
Ngilo Koti Makaruse wasukala ngilonqobi uMasuku wasukala wathathwa nguMathembe lapho eShathende azanga sidela azanga sithini la namhlanje iko yabona ke khathesi silabantwana abayi 6 abakwayelenders khathesi abadlalela iPremier abasukela
abadlala lapha isithupha abakhulunywa ngumaphosa laba bagoqela uPrince Ndlovu uDarlington Munkuli kanye loChillian Nyathi bona abatshengisa ukuba balekusasa enhle kakhulu emdlalweni wenguqu. Iqembu layelenders libaphela amabhola ngemva kokuba beliphela abo badlali kanye labanye. Ubudlelwano bukamaphosa leqembu layelenders buqale ngo-1974 ekufikeni kwakhe edolobheni lakobulawayo evela eBuhera.
Mina ngadlalela iMathiasi siyalenda siyayithatha abaplayers ku-Red Sea kwazoba le Mathiasi yikho kwase kuthathwa amaplayers layelenders manje seguma abafana besuka kuma-juniors besiya kumadensi besuka kumadensi bahle bangene kwayelenders kwakunjalo.
UMaphosa usele minyaka engamashumi ayisikhombisa lanye yokuzalwa njalo siwachiyela wayengumdlali wakhe uWilmot Gwenda uba ngumqeqeshi weqembu leTigers. Batholakala endaweni yeThabiso Youth Center elokitshini leMakokoba njalo balamaqembu abasakhulayo amathathu adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A lawa ngathi awe under 13, under 15 kanye le under 17. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Themba Maseko sichayela wonke amakholwa lamhlanje kulusuku lwangesonto. Themba Maseko nxa ulalele ngicela ungithinte ngoba uthembisile nyakenye kubana kusiyaphela umnyaka uzokuba ukhiphe idlalade elimnandi likamasikandi ele gospel. Kodwa angisazanga ngezwa kuwe. Siyabonga kungasenani umculo omnandi kakhulu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-Citizens Movement ithi iza kuya phambili ngokutshengisela isola ukubotshwa komholi welinye lamacele e-Triple C umnumzana Jameson Timba labanye bakhe lanqa incitshwe imvumo ngamapolisa. UNelson Chamisa wenzela amhlophe umholi kahulumende weBhilitane omutsha. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.